Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla ka 15 kuLwezi 2020 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka okwethusayo kobulawayo.
Abantu bengalaleli lokho esikutshoyo, abantu bazaphela okwamagama.
Kulabanye abantu abethuswayo wala kukamongameli Donald Trump ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli.
Kuyasibonisa ukuthi abakhokheli abake babusa abathandi kuvuma impumela ebakhona, ngoba lathi siyakubona kusenzakala e-Afrika.
Lokhu bekhuluma abantu ngokubhubha kukaGenius Ginimbi kaTungure obephila impilo ephezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo okungenza ukuthi idolobho leli livalwe ngci kunsukwana ezilandelayo. Umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala kobulawayo, unkosikazi Judith Ncube, utshele iphephandaba le-Sunday News ukuthi kuzavalwa ngci nxa umkhuhlane lo umemetheka kakhulu edolobheni leli. Okulabantu abedlula amathumi ayisikhombisa 72 abasanda kuhlolwa batholakala bele gciwane le-COVID-19. Okwamanje kulabantu abedlula ikhulu 109 abalomkhuhlane lo kobulawayo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi elizweni lonke jikelele kulabantu abedlula inkulungwane eziyisificaminwembili 8786 asebehlolwe batholakala bele-COVID-19. Abedlula izinkulungwane eziyisificaminwembili 8096 sebaphepha ukuthi njalo abafika phose amakhulu amabili lamathumi ayisithupha 257 sebabhubha. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University City kulabantu abedlula izigidi ezingamathumi ayisithupha 54 million asebahlolwa batholakala bele-COVID-19, kuthi abafika phose izigidi lengxenye 1,313,000 sebabhubha. Ukuze sihlaziye okwenzakala eZimbabwe, sixoxe nosicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital.
Lapha kobulawa umkhuhlane lo subhahile kakhulu baba okumangalisayo, sibili sukuhamba suwedlula okokuqala laphana.
Kukhona yini abantu abangakwenza ukwenza ukuthi banqabele umkhuhlane lo?
Abantu abalaleli izinto leyo okuthiwa ngama-lockdown measures. Abantu lokhu besenza behambe emfeni begcwele, behambe emaphathini, kuthiwa kulama-night party benathi utshwala. Abalaleli ama-measures bayahlangana bephefumulelana, abagqoke kuhle amamaski, abavali amakhala abo. Umkhuhlane lo baba yivayirasi, njalo uyabona kwamanye amazwe ukuthi umemetheka njani. Umemetheka nxa abantu behlangana, besondelelana, bephefumulelana eduze. Yikho into kuphele khona ukuvikela umkhuhlane ukulalela khona konke esikukhulumayo, ukuthi abantu bengaze bahlangane eduze bephefumulelana. Behamba lapho kulamanye bagcwele khona emachechini, emawedding, emafuneral ngaphinga. Xa bengakwenzi lokhu umkhuhlane awusoze uyekele ukumemetheka usiya phambili. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi balalele nxa sikhuluma sibapha sibaluma indlebe, yikuthi sibancedise empilweni kahle zabo.
Uphosele ukugcina sikhuca mfundo.
Abantu bengalaleli lokhu esikutshoyo, abantu bazaphela okwamagama. Yikho enzama ukubaxwayisa khona. Xa bengalaleli esikukhulumayo, abantu bazaphela okwamagama.
Usikhuca mfundo Solwayo Ngwenya usebenza empilo hospital. Sixoxela ekobulawayo. Kulabanye abantu abathi ukwala kukamongameli Donald Trump ukwamukela impumela yokhetho kwele Melika sokufana lalokho okwenziwa ngeyinye inkokheli yamazwe kuzwekazi le-Afrika. Ubathabile Masuku uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sebebambiwa ngaphansi abantu bemangaliswa ngokwenzakala eMelika kulandelwa ukunqotshwa kukaTrump ngosemelele ukungena esikhundleni sikamongameli umnumzana Joseph Biden okubandla lama-Democrats. Okwamanje uBiden ulama electoral votes afika phose amakhulu amathathu i-290, kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamathumi amathathu lambili
i-232. Onqoba ukhetho lwe-Melika kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa i-217. Inkosikazi Sikhulekile Moyo, ukhansila wakobulawayo, uthi lokhu okwenziwa nguTrump kuveza ukuba inkokheli kaziphumi lula esihlalweni sobukhosi loba abantu bangaze bakhethe umuntu abamfunayo.
Kuyasibonisa ukuthi abakhokheli abake babusa abathandi kuvuma impumela ebakhona, ngoba lathi siyakubona kusenzakala e-Afrika. Khona kuyinto enhle ukuthi bakufunde ukuthi oyabethe wawina bakuvume. Kuyimfundiso enhle into ehleka leli Trump, ngoba kwetshengisela ukuthi kule democracy. Ikanti njalo ngingumama ngihalelisa umama othe wangena ukuba ngu-deputy president.
Inkosikazi Nkangezwe Khumalo uthi kukhanya engani abakubandla lama-Republicans abasekela uTrump kabafuni ukulandela imithetho yokhetho.
Ukhetho lwe-Melika luhambe kuhle kakhulu. I-America is a democratic country. Akula ukuthi uTrump utshontshela amavoti ngani ngani. UTrump uzehlisile yena ngebehavior yakhe engumuntu omdala ayebehavior njengomuntu omncane. Ama-Republicans adelela i-democracy. Asikho ukuthi kumba abantu abamvotelanga ngoba kunjani. Izinto azenzayo, i-behavior yakhe, ukuziphatha kwakhe, abantu bayajika.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Gabriel Moyo.
Yiwe seya, ngoba lolu khetho ukhanya ngazani belukhululeke kakhulu kakhulu. Njalo uJoe Biden simtshayela ihlombe, aluba iZimbabwe layo iyakopa kulokho okwenzakala kwamanye amazwe kumbe okwenzakale eMelika, layo ibe lukhetho olubalulekile. Kangela kathesi uTrump nguye obehlezi embusweni, esembusweni segijimela emakhoti layo, esiya amakhoti, amakhoti eMelika kafana lamakhoti eZimbabwe. Lana amakhoti azimele wodwa la, ambone kuphumelela emakhoti ukuphikisa kwakhe lokho.
Umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela ezombangazwe uthi kuyamangalisa ukuthi abantu bathakazelela ukunqoba kukaBiden. Uthi lokhu akusoze kulethe inguquko eMelika, eZimbabwe lakuzwekazi le-Afrika.
I-election njengazange idispute ka-Obama, but malandela ngani bebe-sympathize kufana ne-election kaMandela. Kuba uMandela mayevotelwa, everybody wanted to vote Mandela. Ungabuza abantu abaningi ukuthi why uMandela lumvotele, bezokutshela ukuthi hayi sizoba ne-free izindlu, sizoba ne-free uMugabe Mangena 1980 abantu bajabulile ukuthi hayi zinto banezinto abantu bamnyama zizothola amapulazi for izilingi for free. Abantu bamnyama khona manje bathi okay sibavotele uBiden. I-America izotshintsha, akunanto etshintsha. These people ama-Americans policy yabo isikakhulu ama-democracy i-former policies abo athi conquer the world and rule the people. Abantu abakhonkwayo abantu bamnyama.
Kuthi kuyamangalisa ukuthi abantu kabazwanga kahle obekukhulunywa nguTrump.
It's surprising labantu bamnyama manje basekhulumela kakhulu iMelika. Inkokheli zethu ze-Afrika mazifika e-United Nations abayasukuma belunga nithiye nikhuluma nodwa. Khona manje bayabonga ngoba sizoloku sibavikela, bona ngeke basivikele bazosibulala ke. So mina ngithi uTrump wenza ukuthi kube sobala ukuthi labantu laba bafuna nathi simezona. Manje kuyamangaza ukuthi ngijabulile abantu bamnyama ukuthi eMelika ivote likhehla. Ilikhetha after 2 years engihamba nge-wheelchair. Isiyenza imistake ngokuvotela abantu asibe amathuneni. Manje ngibuza lokho ukuthi manje kuqala lapho eMelika ukuthi ngivotele amakhehla. I-Afrika sizokhuluma sithini thina.
Akaziwa ukuthi uTrump uzavuma sokutheni ukuthi unqotshwe nguBiden, njengoba elokhu emvimba ukuthi alungiselele ukungena esihlalweni sikamongameli. Abasekela uTrump abanjengabalenketha beChavi ababizwa ngokuthi yi-Proud Boys labanye izolo batshengisele emadolobheni atshiyeneyo beveza ukuthukuthela ngokunqotshwa kwakhe kukhetho. Kodwa ababona ngezombusazwe bathi selidume ladlula, ngakho-ke uBiden uyangena esikhundleni sikamongameli mhlaka-20 ngoZibandlela ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lokhu bekhuluma abantu ngomunye uGenius Nthinimbi Katungure, indoda ebithanda ukuzikholisela lokubukisa inodo emphakathini egoqela indlu enkulu kwamagama eyayakha eDomboshaba njalo lezimota ezilohlonzi. UGenimbi ungcwatshwe izolo emini emzini wakhe. Akesizwe unkosikazi Lucia Dube lomnumzana Mike Sokela bekhuluma ngodaba lolu.
Sonke isikhathi ngibona zonke ingxoxo zezane kade zibhodabhoda ku-social media la. Bengicabanga umama ozala lo mntwana ukuthi kambe ubuntu sobaya ngathi ebantwini ukuthi uzazala umntanakho uze azame ngendlela zakhe zonke zokuthi aphumelele. Ngoba ngengalandela la amavideo akhe bemi-interviewa laye angase wayi-interviewa mbaleni uginimbi. Ezikhulumela nje ukuthi ngaqalisa from a humble lokhuze from a humble beginning. Ngapho nguzwa nje omunye umuntu esithi kufunakala igasi ngale kwenye i-embassy kulomunye umuntu ofuna igasi. Ngase ngihamba mina sayathenga igasi leyana ngale ngayithengisa ngenye imali emntwini lwa. Yikho lapho kwaqalisa khona. Uyazikhulumela futhi ukuthi mina ngumuntu vela ngiyathanda ukuhamba emapathini, ngiyathanda ukusihambela ama-night club, kasihli lutho. Kodwa in the process wazisebenzela, wasebenza hard, waqhatsha. Izolo bekhakelenye la ethi eBotswana ngaliqhashe 140 people, eSouth Africa ngazithi bangaki, eZimbabwe ngazithi bangaki. Kodwa this is a young man osebenze hard ngama-strategies akhe. Wafaka i-structure sakhe esokuthi aphumelele njani. I think kule nto yona leyo ukuthi njengabantu abamnyama sisuka sithi singaphuma le strategy sesiqalisa ukuthi kukhona kukhona okunuka santungwana la, awusoze uphonge usuka la nje unothe nje ube njani. But nxa ule good strategy uyenelisa ukuthi ufike khonapha.
Kuyini okwenza ukuthi abantu becabanga ntunguntu lo muthi?
Into yethu nje yazi into le yobunyama eyafakwa phakathi kwengqondo zethu ukuthi siziphike. Nxa siziphika lapha ngisho ukuthi ukuba yi-denial njengabantu abamnyama ukuthi asizikholwa ukuthi singafika kuleliyana banga. Ngakho-ke sonke isikhathi sihlala sikhona phana si-stuck kuwona lana ma-trenches okuthi singeke siphumelele. Nxa uthi uphumelela, uphumelela ngomuthi kuphela. Ngingabona into ehluphayo.
Kodwa-ke mama kusenjalo abantu abaningi ngabazisisa ukuthi njwana-ke setshonile kunje bekumeleke sibone njwana yade kumnikazi wamakampani ke sibone izisebenzi zakhe zikhala kuwotswana zinika ama-statement ukuthi sitshonelwe ngubaba maybe u-market manager maybe u-CEO ewotswana yamakhampani awuthiwa agcwele kotswana e-South Africa bekhulume bekhala lapha kwabe lesi sisebenzi sakhe sisodwa sibonakalayo phambili ngaphandle kwalo sisa de sithi uyamncedisa.
Kusho ukuthi lokho sesingakuphosela kini ama-journalist ukuthi kuhamba njani ukuthi kuyaswelakala nje lo yedwa elingamthumela eBotswana ngikhona ngale akadingwe lawa amakhampani.
Ngesizwe-ke usokhela basane Mike Ganga wena uthini oginembi ngeke ngawubona uthi ngisithi into lezi azisebenzi lezi utsotsi lo ubusitshoni ngeke ngabona uma ukhasi lakho lokuzilwazi ukhuluma kakubi kakhulu.
Bengisithi umuntu onjengoginembi umuntu ongaziwa njengomuntu vele othanda ukubukisa into zakhe zonke azenzayo kube kwehlulani ukuthi sike sibone ividiyo or maybe ama-pictures esemsebenzini lapho abantu abasebenza khona ethethela kwividiyo siba simbone nje lama-employees akhe esitshengisa futhi bengumuntu obengasitshengisa nje ukuthi this is my company, I own this company, I've got maybe 150 employees and stuff like that. Into esiyibonayo kuphela ukuthi ube ngumuntu ozela kuma-white parties Australia, America, Canada, I'm sure that's the UK, angazi wayenza the UK, but uya ngumuntu nje ubonakala ezikholisela kuphela. But sifuna thina ukwazi ukuthi i-website yekhampani yakhe, because ngale mali engangalyana angeke uphonge ukuthi uwona ikhampani singena website singakwazi ukuthi u-operatela ngaphi kwakhona. Lokho sitshelwa kuphela ukuthi hhayi kube la makhampani angu-7 abantu athi bemsebenzela bangabi.
Lapho besixoxa lo nkosikazi Lucia Dube lo mnumzana Mike Sokhela kanye lo Ezra Jesus Banda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singawangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Intetheli izindaba yomsakazi we-Radio Liberty esakaza kwele-Afghanistan u-Elias Daye ubulewe yibhomba esabelweni se-Helmand kulelo lizwe esiyathapha indaba.
umne wabo lenye intatheli zindaba akati bese motheni yakhe balimele. Umsakazo weRadio Liberty udlelana we Voice of America. Inhlanganiso ye Africa Center for Disease Control ithi kulabantu abafika phose izigidi ezimbili 1,903,702 asebehlolwe batholakala bele COVID-19 kuzwekazi leAfrika. Kunani lelizwe kwabhubha abafika phose inkulungwane ezingamajumi amahlanu 47,104 wasila abedlula isigidi lengxenye 1.7 million. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiko
koka lo induna kaZulu uNhlanhlama Ngwentiweni ngobukhosi besizwe sikaMthokazi.
Inkosi yadingakala kakhulu.
Okay, kwini okwenza ukuthi eZimbabwe kungani kuyavinjwa sibili siyabona ukuthi ubulelani lobhekela khumalo kwakumele agcotshwe kodwa kwathiwa akukho emthethweni ngakho akukhona ku-constitution. Liyazama yini ukuthi kulungiswe i-constitution ukuthi kufakwe-ke khonokho i-section yokuthi kumele kube nenkosi?
Hayi, lapho babadube laphana yize mntu omdala. Nxa umuntu esekhuluma ngokulungisa i-constitution ukuthi inkosi ingene, ukhuluma yize yeze. Akudingisisi khonokho, akudingisisi. Nxa into ingekho emthethweni, ingavalwanga umthetho, isemthethweni. Nxa singabhalanga phansi babadube ukuthi fokadube ungabhemi isigazo sakho laphana ekhefa leliyana, uyazibhemela isigazo sakho. Kodwa ngelanga sesithutsha lebhakane lithi fokadube licala ukubhema isigazo sakho laphana ekhefa, sokungimthetho. Kuyafanana nalokho. Inkosi ayibhalwanga eku-constitution, yikho isemthethweni. I-constitution yona kumele ibhale sobala ukuthi asivumi inkosi, then sesilandela lokho. Kodwa ngenxa yokuthi kukhamisile, isemthethweni, laba abafuna ukuvimba inkosi yakithi ababhale ku-constitution ukuthi inkosi ubulelani kangeni emthethweni la. Sokungenele kodwa kathesi usemthethweni jikelele.
Dada, indaba omoya wagcotshwa ukuba inkosi yakwamambo kodwa ubulelani yena engagcotshwa.
Anti phela lapha baba sisemhlabeni sihlala sonke ezombangazo siyabona lokhu sikutshengisa isandla esiphuma kuhulumende okhona namhlanje. Siyakwazi ukuthi umnyaka odlulileyo uhulumende wakhupha izimali ezithize ugcwalisa izimota opetrol amanzi konke ezimoteni zezinduna ziyazivela ngapi ngapi ukuthi zimkhaphe zenze konke. Yikho ke bamphusha ukuthi yena angene laphana avimbe ubulelani ngendlela yakhona leyo. So lingacabangi kakhulu lokhu, lakho kuyakhuluma ukuthi hayi lokhani kukhuluma ukuthi akukho emthethweni. Yikho ke akumelanga ube lenkosi. Hayi siyabona ukuthi sesikhuluma yize leze uthi ngapha bathi hayi siyavuma umambo kodwa ngapha sithi hayi umzilikazi hayi. Ukuzibonela nje mathupha ukuthi lapha insolo nje kuphela.
Besaba
thina Dube.
Yakwathi lithi alibesazi labesishoni kolapho.
Yeah.
Ukuthi liyakhuluma lithi asibesabi siyabafuna. Kangezwa sibili abantu begiya besitsho njalo ukuthi bathi alesabi lutho. Kunjalo.
Lapho baba thina into esiyikhangelayo yile. Sesiqede isikhathi esiningi 40 years lapha sidubeka sibone ukuthi siphila kanjani. Njela zonke sivula izandla ukuthi hayi asikhulumeni, asenze lokho, asenze lokho, asenze lokho, asenze lokho. Kuyafika kumuntu ukuthi hayi mfowethu, ukhanya awufuni ukulalela inkulumo zethu. Yikho ke sesiqalisa ukukhuluma ngendlela ejulileyo khathesi. Nxa sesikhuluma ngohulumende wakithi, sikhuluma lokhu ukuthi khathesi sesizenzela okwethu ngoba sokukhanya sobani ukuthi awufuni kulalela ngendlela leyo. Nxa besihlabela ingoma leyo bayikhombela khonale esigodlwane yalala ukuthi hayibo selidlulisile kakhulu.
Ngithatheleli ithuba ukuthi mbonge induna kaZulu uNhlanhlama Ngwentiweni. Asihlanganeni nise ngabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
siyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngentungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Kunkonzo yethu edluleyo sihlale loPaul ekhuluma kwabaseRoma. Sizaqhubeka kancinyane njalo ngale inkonzo yanamhlanje. Sizwe ukuthi uPaul uthini khonaphana kwabaseRoma 8. Namhlanje ke siyithathele ku-38 sisiya ku-39. Lapha okulamagama athi khona kumbe ukufundeka kanje. Ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila nazingelosi nababusi nakho okukhona nakho okuzwa ayo namandla nakuphakama nakujula nanto enye edaliweyo akuyikuba namandla okusahlukaniselo nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu inkosi yethu. Lapha ungatuyakhangela kancinyane uPawulu usejula usetshonisa umbono wakhe ngasakhuluma izinto esizibonayo kuphela kodwa lanezinto esizizwayo empilweni zethu ukuthi yizinto ezikhona eziphilayo lanxa zingabonwanga meli. So, uthi ukufa thina kasikafi ngoba ukufa kodwa siyakubona kwabanye abantu bafa ngendlela ezijiyeneyo kodwa thina esiphilayo kunzima uthi uzwisise ufa ngoba phela kasikafi uthi nakuphila lapha uPauli ngombono wami uthi nxa siphila siphila impilo ezijiyeneyo bakhona abanye abantu abaphila impilo zabo sengathi bobodwa abaphilayo xa bephila babona ukubana bona nxa behlezi kahle bonke abantu behlezi kahle ekuphileni ngabasweli lutho bakhomba ngophakathi kanti kube kwesinye isandla bakhona abaphila nzima ababonga uNkulunkulu ngobana izinto zokuphila emhlabeni ziyabasinda ngabazenelisi kodwa ke ukuphila bayakufuna ukuphila kwethu kakufanani abanye ukuphila ngcono kubenza babe ngabantu abangcono bakhohlwe uNkulunkulu laba abaphila nzima abanye bayachibilika phenduke baze bazibuze kumbuzo bebuza bethi ngahlupheka kangaka ekuphileni kwami kanti kambuNkulunkulu ungaphi. UPawulu wakubona konke khona lokho ebantwini baseRoma lathi kutsho ukuthi lokho okwenzakalayo kakusihloleli ngobana siyakwazi ukuthi lezi zinto zikhona phakathi kwethu aze atsho nezingilosi lababusi bangeke baselukanise lothando lukaNkulunkulu. Xa sikhuluma ngababusi kasitsho ababusi belizwe labo kangikhulumi ngabo ngoba abanye ngavele umangale nje ukuthi kambe ngabantu sibili abadalwa uNkulunkulu. Ngitsho lathi bobaba emakhaya siyabusa imizi yethu siyibusa njani bomama lani lizindlovukazi emakhaya imizenu liyibusa liyiphele njani labomakhelwane lalaba abangaphansi kwenu libagcina kanjani kodwa uthi singaze sikwenze konke khona lokho akumelanga kusehlukanise nothando lukaNkulunkulu azathi lokho kukho kona kuningi okukhona esikubonayo okunye siyakuqedisisa okunye asikuqedisisi okunye sitshelwa lamanga umuntu avule umlomo awahulule awahaze amanga ezama ukuthi mhlawumbe anonise indaba yakhe kodwa konke lokho ekugcineni kuyakuba izeleze athi uPauli njalo okuzayo esikunakanelayo esizawuthiwa kuyakwenzakala lalokhu lalokhu kungakafiki lamandla akhulunywayo lawo afiswa ngabaningi kakumelanga ukuthi asehlukanise konke lokhu okukhona akumelanga usehlukanise loNkulunkulu. Ukuphakama kwakho kumbe ukwehla kwakho empilweni akumelanga ube lamandla okusahlukanisa lothando lukaNkulunkulu. Konke lokhu esikubonayo labo COVID-19 kuza kwedlula asikhulekeni. Nkulunkulu sicela amandla okubana sibambelele ngokholo kuwe sinqobe ngaye uJesu Kristu umsindisi wethu. Amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga uNtungameli Nkomo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali chona njani mtuwaka za mwushe, zimpapo mwushe. Nyali wingelela kushelo lwetu lwa na mshanje. Ikama ngumaiku wave. Na msha kushelo sikosa lu msizi K, umtuli wakubulawayo. Msizi K ngumonye onyantifa kushelo lwa lonyaga lwe Royal Bulawayo Arts Awards. Asizwe ni ingoma ega msizi K uti icheriam ifane cheriako wame mwushe.
She's fine and pretty, she's fine. She's fine and pretty, yeah.
Mrs. K ngiyakwamukela kuhlelo amhlophe ngokukhethwa ukuba ngumonye oncintisa kuhlelo lwe Royal Bulawayo Arts Awards kulumnyaka. Awuhlelo kunene.
Ngiyabonga kakhulu njalo ngijabulile ukuba lapha. Kungenza ngizizwe ngifudumala ukukhethwa kuma Royal Bulawayo Arts Awards. Kutshengisela ukuthi imisebenzi yami iyabonakala njalo abantu bayawuthakazelela umculo engiwenzayo.
Siloku sikudaba lwalolu hlelo siyabona ukuthi uza kunqintisa ku category ye Song of the Year. Awutshela okunengi ngale ngoma yakho ngawuza umoya wami.
Ingoma leyi ngikhiphe isingle ngo May lonyaka ka 2020 njalo ngokubona kwami yiyo ingoma ehlanisileyo ukwedlula zonke ezinye ingoma kobulawayo lonyaka. Kulingoma ngisebenzelo awakhiwe lomzo 7 sobathathu sikhiphe idlalade elivutha malangabi. Kuliviki edlulileyo siphumise ividiyo yalingoma layo futhi abantu bayithakazelela okumangalisayo.
Singakaqhubekeli phambili ngohlelo zulukandaba asizweni ingoma ka Sizi K uthi ngawuzi moya
moya wanga
Mega Msizi K awakhiwe Mzo 7 ngawuza umoya wami. Abantu abaningi bayathakazelela umculo wakho Msizi K, ukhangelele na ukunqoba kuhlelo lwe Royal Bulawayo Awards?
Yebo, yebo futhi ngikhangelele ukunqoba ngoba lo mculo engiwenzayo ngiyakholwa ukuthi umnandi njalo uyadeserve iaward. Abadala bathi okuhle kuyabukwa. Lami ngifuna ukuphiwa umvuzo ngoba umsebenzi wami muhle.
Hayi, isikhathi sesidlule ngumangoyi bafo ngoba ingxoxo yethu.
Abafisa ongivotela kuhlelo lweBulawayo Arts Awards kumele bebe ngabantu abasebenzisa iConnect bavote ngama SMS kunombolo ezithi 3446. Thumela u6 hash 423-3246. Thumela u8 hash 430-3246. Thumela u10 hash 439-3246. Njalo thumela u11 hash 441-3246. Abafuna ukuxhumana lami ebulenjini ngikhona ku Facebook ngebizo elithi Msizi K, ngikhona njalo ku Twitter la ku Instagram ngebizo elithi Msizi K. Ngiyabonga.
Sithanda ukubonga uMsizi K ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi sulokandaba olevalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMaikove Mthakazi omuhle zimpapo omuhle. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo T-Connection 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni weStudio 7. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalomhlanje, wathi sihlangele ebesilazo. Umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka okwethusayo kobulawayo. Kulabanye abantu abethuswa yiwala kukamongameli Donald Trump ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli. Lokhu bekhuluma abantu ngokubhubha kukaGenius Chinimbi Katungure obephila impilo ephezulu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlangane ekuseni ngo-6:30 a.m. Thank you.